amaphorisa akubulawayo ayaphumelela kakhulu ekulweni lezidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki lele liphelileyo ngeweekend, esiyimpela viki, sikhuluma iFriday, Saturday, langesonto izolo. Kubotshwe abantu abane, sathola ama-sachets embanje e-National Railways phandle laphana eChicken Inn, sihamba lezinja, kwa-recover more than 300 sachets embanje. Uzananzeka ukuthi abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu zimbanje. Daga. So kulama recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu. Labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubani yenza ama drugs ubani, ngoba basebe kunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama drugs nala obulawayo, umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu.
Ungathi langensukwini ezedluleyo lakunyanga ezedluleyo umkhankaso lo bulokhu uqhubeka?
Kuvele asikaze sime ngomkhankaso lo. Thina asayenzi lokhana uthwasile operation ye 2 days. Amapolisa ahlala eku-operation kuliwa lama drugs and substance abuse lezinye izinto nje ezingamacala. Bezakhamuzi abahlali bakobulawayo sekulama committee esithi ngama neighborhood ukudlelana phakathi kwamapolisa lezulu. Bahlala benika nje abantu benxeba amapolisa indlela ukuthi lapha sokuvukela lokho bese kulolokhu kubotshwa abantu. Asiyonto nje ukuthiwa ngeviki sima ngekuyama akukaze kume. Kulokho umkhulu wamapolisa, umkhulumeli wamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyato wakhuluma ngakho ngo-January, thina sahle safaka unyawo phansi asisikalikhuphi kuze kube lokuthula.
Abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu, labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa laba abancinyane abawasebenzisayo?
Thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikamboni umuntu ophezulu, kodwa abantu abayibo abanikazi bazo imbanje lezo la ngoba masithi abantu abancane siyasikhuluma abantwana abathunywayo. Kodwa abantu ababanjayo ngoba nithi lezi ngumuntu ohamba wazidinga lapha azidinge khona zingezakhe, zilibhizinisi lakhe. Endabeni yokuthi abaphezulu siyasingakwazi umuntu lo otshoyo ukuthi abaphezulu ngaphi, kodwa thina esikwaziyo lesi esikusebenza ukuthi umthetho awulabandlululo, uyabamba loba ngubani otholakala ewephula.